Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ithi umnumzana Ndiweni lokho yinduna enhlamba yabaloyi ngoba ngakho olelungele lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi ingqabutho yayo ngubani.
Thina njengemuli yakwenziweni sathatha idecision, saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngikathile zibule uvele watshelwa ngubani.
Kulabatsha asebebumbe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Tyson Wabantu, the movement, abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere.
Ibiza ngokuthi uTyson Wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje.
Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongole ezamabhizimusi eDubai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela khona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongula ezamabhizimusi owe Global Business Forum Africa walonyaka eDubai. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Mnangagwa unxuswe ngumongameli walelo lizwe njalo ukhatshwe ngosomabhizimusi. Umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati nguye osele ephethe isikhundla sikamongameli. Umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi umnumzana Ndiweni ulokho yinduna enhlamba baloyi ngoba kakho olelungelo lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi izibulo ngubani. Induna zeMathebeleland zibikwa zisithi sezikhuphe umnumzana Ndiweni esikhundleni ngoba ingasilo zibulo kwakufanele lithathe isikhundla sikayise umoyi uChief Khayisa Ndiweni. Izibulo umnumzana Joram Ndiweni wakhweza lolu daba emthethwandaba isithi lanxa engakhethwanga indodana yakhe yakuqala yiyo kwakufanele ithathe intambo lezi. Isikhulumeli somdeni wakondiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni usichasisela okuningi ngalolu daba.
Okuyikho yikuthi thina njengemuli yakondiweni sathatha idecision, saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngikathile zibulo uvele watshelwa ngubani. Yona izibulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani. I wrote the letter, mina personal ukhuluma layo, lahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-ofisi ka-Minister for Local Government, yayafika ku-president. So sengumgabe by then ngo-2014. Abakhontestayo babhala yini labo, bafaka ilizwe labo lahamba na? Kambe ngikhona bezokhontesta lamhla, sasukhuma lamhla ukuthi lapha. Kanti bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba yindlu yakwenziwe? Baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe? Ifanele ask them, can they tell me, abashe babuzeni balayini apha abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo, ngoba kukhanya ngadiba sebesazi kakhulu, sebesazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi. So-ke I am the father, ngidlula ngene edotini leyo and angakula nto ezatshintsha. Ishanhla yamangwendiweni is the chief
kodwa kulalo lwana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswana ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi
indaba liyana yakhulunywa long back yangena e-high court yafika yafeyila wahlala phansi nogogo masuku explained everything mntanami ngawuzela umntanakho wena ngowaziyo ukuthi umntanakho uzalwa ngathi uzalwa mbani so ithumbu ngumama lokhu abazama ukukhuluma ngakho isi-relevant akusebenzi ngoba umnikazi wabantwana uzigodi umasuku esikudiscasileyo sakuqeda sikuqedele ogogo akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo futhi lalela mntanami nxa bondiweni sibiza induna asikhangeli ukuthi ngoba yi-first born kambe ngibuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazala i-first born yakho ibe yi-down syndrome endlini yesikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe loyilokhu lalokhu sokukhangelwa i-able-bodied person to take up that position so-ke mntanami lokho ukuthi bakuthathela ngathi kakusebenzi thina bani kathi bona sebengobani abangafuni ukulalela thina abanikazi bani babantwana
lisuka lapha lizakwenzani selibhalele yini
thina
kuyahamba
bathe bekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho nhlahla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besale bethathe i-decision yabo lebulileyo up to now akulaphephi elilodwa libambileyo yi-hearsay yomlomo abakhuphe amadokhumenti basinike laleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasinike siyibona ukuthi yabhalwa nini want to see that later ukuthi yabhalwani bangasitsheli ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-accused abasinikele siyibona usuyayo into yakudala asingasilaleli idodi le
uyikansha
remains the chief and yinduna bayathanda ngabathandi bayafuna ngabafuni nguyesi imkhethileyo ifemily and kwifemily gasidabukanga phakathi ujorama abakhuluma ngayo ngo-2014 he was 42 years engakaze afike ekhaya up to now he has never stepped home so kathi bakhuluma kanje bakhuluma ngomuntu bekakaza vela nyathele la ubhude egula he never stepped home esefile he never came to beruise kabuyanga kodwa ifuna singabi sifingqondo ukuthi kule first born i-first born ingayenzanga kuhle indaba kabani nawuzazi ukuthi i-first born do well I don't want to talk much but that is I think iyangizwa ingangikubeka ngathi nje
lo ke umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Nhlanhla yamangwe Felix Ndiweni sixoxela ekobulawayo ukusenjalo umeli webhinga idalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le MDC uthi mhlawumbe kulesandla sezombusazwe kulolu daba
ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu isitha so-ke izanu kayikuthandi khona lokho so isifiso sethu thina njenge-m d c eMathebeleni North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uchief Ndiweni engaphathwa ngendlela etshiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke kule cala elikhona elisedale eyokuthi uchief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela izanu p f ekhuluma ukuthi yena izanu p f uyayithanda kulezincwadi ezivele ezikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njani ubuchief bakhe so-ke yindaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira
ye lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo
izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe ngakuqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni. Siyazazi izinduna eziningi ezithona zisemhlanganweni yezanu-PF kuma-Congress abo bayahamba. Izinduna ziyabe zinxusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho enxuswe khona ukuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. So-ke uNdiweni wabuya sibili ku-Congress yethu, kodwa ezebuya lami ngangikhona azange mbone chaya islogan se-MDC. Kodwa lezi nduna ezaziwayo ukuthi zihamba chaya islogan zezanu-PF yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini. Sokuyigukura undi yesi-2 yini leyo.
Lo umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idale lephalamende njalo engowebandla le-MDC. Asenelisanga kukhuluma le nduna zeMathebeleland kanye lezebhinga ezibikwa zisungule lolu daba. Kulabatsha asebebombe inhlanganiso abayibiza ngokuthi Tyson wabantu the movement abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere owabaleka eZimbabwe ibutho lihluthuna umbuso ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Kasukuwere walile ukukhuluma ngodaba lolo wathi kumele umsakazi weStudio 7 exoxe lomnumzana Ntokozo Msipha oyisikhulumeli senhlanganiso le ekhankasa ebulenjini bokuxhumana obeTwitter, iFacebook lezinye inkundla ezithakazelelwa ngabatsha. Ake sizwe umsipha ixoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amazwi amokuqala abadube ngokuthi sikhangele amazwi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, father of Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkosi. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life, abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha sakhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu lizwe leZimbabwe kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hayi sesifikile lesiya sikhathi esakhulunywa ngenkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise iIsrayelithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience if singakufaka kanjalo nesilungu oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha kumbe ngabe emaphandleni wabe emaphandleni kumbe ngabe emadolobheni, waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha. Basesukuthi hayi khona umkhokheli esike siyasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi nguSavia Kasukwele. Sasesiqala-ke i-movement thina siyayibiza ngokuthi nguTyson wabantu. Siyibiza ngokuthi nguTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo. Hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje. Kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi duhle. Isimo sakithi asimanga kahle.
Lakwenza nini khonokhu njalo limaningi kanganani? Likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ingane zani likuTwitter.
Ngiqale ngichaze lapha dube ukuthi singakuthi ngomkhankaso kodwa ingasinhlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa.
Lo umnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu the movement ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaMike Hove weStudio 7.
Yebo, yebo, yebo! Mthakazo omuhle, simpapo omuhle. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa losabelonare oyingcwethi ecubungula ezomnotho. Ikakhulukazi nxa sesixoxisana ngendaba ze-tax. Sixoxa nge-budget esanda ukwethulelwa uZulu ngumphathintambo obona ngendaba zemali, uProfessor Mthuli Ncube. ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo Sabelo unjani Mputwa?
Ngiyayithi njani?
Hayi, hayi thina siphilile ngilethemba njalo lokuthi abalaleli bayaphila, bayathokoza bekuzwa ku radio namhla.
Hayi, siyathokoza lathi ukuthi like si-interview lapha sikhulume singakukhuluma ngendaba ze-budget lethu.
Ngempela. Awusitshela umbono wakho.
I-budget ihlala izenziwa minyaka yonke. I-budget yakhona sithi ibi-right kumbe inombono omuhle, but i-problem ukuthi bona laba benza i-budget njalo eli-discipline. Already i-budget uminister use-project ukuthi akhangele ukuthi bayizenza i-deficit more than 4 billion, meaning they are actually expecting to spend more. Actually i-budget yakhona ingathi vele akusebenzi ukuthi babhajeta ngoba banyekwazi ukuthi bazaspenda more than the budget for. Budget asikhangeli nje ispending, but sikhangele ukuthi ilamanye ama-incentive ewa-providayo to stimulate economic growth. Singakhangela kulama-tax measures afakiwe ku-budget which are meant to ukuthi asize uzulu. For example, izinto ezingathi ziyasiza uzulu abantu abangabayi-lentage kuzo, for example, indaba ye-bonus. I-bonus engathekiswazi isikwenziwe from i-1,000 to i-5,000.
Uyazi futhi sikhange nemali eyafakelwe eceleni yona elenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Ubona ngani kuyimali eyeneleyo na?
I-500 million naleyo ningabi khona eceleni, but uhlupho ukuthi okumele abantu abamele bayithole abayithole yiluhlupho olukhona, ngoba nxa bekukhuluma kuyakukhanya ngani kuse ngani ku-easy nje ukuthi hayi mali bonke abatsha babefuna ukwenza ama-bhizinisi bazayithiwa, but i-project yakhona manje ukuthi ifuna uyithole imali yakhona bayofuna into eziningi kakhulu. So usubona ukuthi ekugcineni vele abamele bayithole bacila bengayitholanga. Ngoba le ndaba ze-corruption into ezihluphayo ukuthi abatsha batholi imali njena ezokuya kuthiwa
wadlala. Sizwe uProfessor Mthuli Ncube exoxa nge-Youth Employment Tax Credit. Awusitshele okuningi ngalokho njalo ukuthi kusebenza njani.
Right, indaba ye-youth that youth employment tax credit today. Uthi njengokuhulumende bazama ukuthi amakhampani amaningi aqhatha abaleminyaka 30 kusehla phansi. So but into ekhona ukuthi kulama-conditions amaningi ukuthi i-credit leyo ithole. Okwakuqala ikhampani yakhona kumele ibe-generate imali edlula 1 million. So ungakhangela amakhampani amaningi in terms of US-dollar terms ayo malutshwane abe generated more than that. And singakhangela futhi i-credit le ukuthi awumele iya-apply nxa ndona abatsha employe umuntu omutsha 8 years or below, and kumele uyimplayile for at least umnyaka wonke ukuthi uyithole i-credit yakhona. And singakhangela i-credit yakhona is only 60,000 zing-dollars. So ungakhangela i-practicality of it, vele akula implication lokhu akusebenzi.
Ubona ngani i-tax credit le izanikeza amankampani lawa amakhulu intshukuntshu ukuthi babone ngani kuqakathekile ukuqatsha abantu abasakhulayo na?
Hhayi, mina ngibone kunjalo ngoba imali yakho encane kakhulu, and kuthiwa izaqala ukusebenza mhla ka-1 January 2020, and ukhangela ngendlela into ezikhwela ngayo inflation zeleimali engasancedile.
Hhayi, siyakuzwa Sabelo, ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle bhuti. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga.
Thokozo muhle zimpapo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngolwesibili lapho sixoxa ngendaba ze-youth representation kuhulumende. Ngifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi libona ngani kuqakathekile na ukuthi abatsha babe yingxenye yabantu abaxoxisana lohulumende. Nxa sixoxisana ngendaba ezomnotho, ezombusazwe kanye lezinye inhlelo ezingathuthukisa ontanga. Abafisa ukungena kuhlelo lakho sikhuluma kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwanelokwa namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Luyalandela ke uhlelo lwamasiko.
Sinana masiko
wesenzi umandla
lo baba mkhulu
sinana masiko
babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha. Udaba lokuthi-ke induna uChief Nhlanhla Mangwe Ndiweni kungani sebefuna ukuthi asuke esikhundleni sakhe. Lokhu-ke kwenziwa yi-Provincial Council yeMathabeleland North. Kanyazane bavotile lapha bathi-ke uNdiweni sokumele asuke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe u-Section 283 uyatsho ukuthi umuntu oyinduna angasuswa esikhundleni nxa kukuthi i-Provincial Assembly ingavota. Njalo lokhu bezokuhanjiswa-ke ku-National Council of Chiefs eza kuthatha-ke ikunike umphathintambo obona ngezinduna lokunye okuthiyeneyo. Lapha-ke ngilobaba umnqondo obanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga Mfokadube.
Uyaluza udaba lapha luyabamba, wena ungathi ngodaba lona?
Udaba ngiyaluzwa sibili Mfokamthembu, kodwa-ke into engingayitsho ngakhona lokhu esikuzwayo yikuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube segcekeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Mangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna idluka ichichiba lona elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano. Ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona, yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga. Ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa, akusinduna kaMike Moyo. Yinduna yemvelaphi, yinduna yesiko lwesintu. Ngalelo-ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane. Akekho mfowethu. Munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani?
Okwakuqala yinkosi yohlanga, yinkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi, nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna. Okwesibili engakhitshwa esikhundleni sobuduna yindlu yakoNdiweni, yona le yakokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane. Nxa umndeni wakoNdiweni ungavumelani ukuthi hayi induna uNhlanhla Mangwe ngezizathu ezithile, thina njengomndeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Mangwe akaseyiyona nduna, kodwa-ke ozathatha ubuduna bekhiba lethu. Nangu besitsho bebamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo. Okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni, ekhitshwa zinduna zeBhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye iy'nduna zeMartin North ukuthi ngawuzihlanganisa kazifiki kunani lenduna zeBhinga. Yikuxhwala lokho, kuxhwala sibili. Akufuzanga ukuthi sikwekele okuyinto lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela. Kodwa siyakwazi ukuthi induna zeBhinga mdabukwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
yinduna
zafakwa umgabe.
Yepho manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibili kakhulu baba Magonya.
Okukhona nje ukuthi amahlabe ezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Mangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane. Nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siye mvikela uNhlanhla Mangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani emathebulele njengomuntu weMpumalanga kodwa bezawudala. Kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siye mvikela uNhlanhla Mangwe. Ubuduna lobana ngoba enhlambane, asobuduna beBhinga, yibuduna benhlambane lobuya.
Siyamuzwa lapha-ke ubaba umnqondo obanzi Magonya, uyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu-ke baba Magonya, ungadinelwa kusasa ba.
Hayi, kulungile tu.
Hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woluvalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilayo.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo lwezokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani njalo ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna ukuba sikhangele kuIsaiah. Ngambala lapho kuIsaiah chapter 6 uthi yena iverse ka-8 uthi ngasengisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngizathuma bani, ngubani ozasiyela na? Ngasengisithi, ngilapha, thuma mina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa uNkulunkulu efuna ukuthi ulutho lwenziwe lapha emhlabeni uyazenzela, kumbe engxenye kuleyinye indlela eyisimanga uNkulunkulu ayenzayo ukuze lolu lutho lufezeke. Kodwa bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi baningi abalaleli ababizwe nguNkulunkulu ukuthi bemsebenzele, bemenzele olunye ulutho, kodwa engxenye awunanzelele, engxenye awukubona. Ngiyakhumbula leli jahe elalinguSamuyeli lisethempeleni, uNkulunkulu elibiza ngephimbo, elibizela umsebenzi wakhe ukuba emenze abe ngumprofiti. Kodwa yena wacabanga ukuthi engxenye ubizwa ngumprofeti omunye omdala owayekhona apha ethempeleni, kanti kwakunguThixo. Baningi abantu abanjalo uNkulunkulu ababizayo emsebenzini wakhe, kodwa babengananzeleli ukuthi uyababiza. Sihlangana lapha lo-Isaiah esithi wezwa uNkulunkulu ememeza ngephimbo elikhulu esithi, yena ngubani ozasihambela, ngubani esizamthuma, ngubani ozakwenza lokho esifisa ukuthi kwenzakale emhlabeni, akusebenze kuze kuyefezeka. Manje lelo phimbo likaNkulunkulu u-Isaiah alizwayo lakathesa uNkulunkulu lokho elombuzo nalowo ukuthi ngubani ongaphuma ayensebenzela, angenzela umsebenzi emfuna wenzakala emhlabeni. Baningi abantu kathesa bamelela ukuthunyayezwa, uNkulunkulu uyamemeza udinga abathumayeli. Baningi kathesa intandane ezikhona ezidinga umuntu ongazikhulisa, ngakho ilizwi likaNkulunkulu liyamemeza lithi ngubani ongahamba ayesebenza lathi. Manje into emnandi, nxa ubizwe nguNkulunkulu awusebenzeli wedwa, uNkulunkulu uhamba lawe. Yikho uJesu wakhuluma wathi isivuno sinengi kodwa abavuni balutshwana. Kutsho ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu lezidingo lezinto okumele zenzakale emhlabeni, kodwa balutshwana abantu abazimisele ukuthi baphume bayekwenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi kwenziwe. Ngikhuluma kanje kulabantu abaningi abafelokazi, kudingakala umuntu ongaba lentshumayelo kibo. Ngakho-ke iphimbo likaNkulunkulu likhona namhlanje, lokhu libiza njalo uyadinga konke emhlabeni. Abanye bethu abantwana beZimbabwe sebasuka baseGoli, lindlalele ngxa oseGoli, engxenye abanye base-UK, konke izindawo lezo kizo zona. uNkulunkulu udinga umuntu ongamsebenzela athumayeze izwi lakhe kwabanye abantu. Ngifuna ukuthi uzibuze wena ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Abanye babizelwe ukuthumayela ebulenjini, abanye babizelwe ukuthumayela njengokho engikwenzayo kuma-radio, abanye kuma-television, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuba ngumfundisi, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuncedisa abafundisi. Ubakwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni? Kuyini okutshona kukuhlupha enhliziyweni uyakusiza ukuthi linto kumele ngiyilungisisa? Engxenye yilubizo lwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, namhlanje ngiyathandazela wonke umuntu ombizayo ozwela intshumayelo ukuba uNkulunkulu aphakame lapha khona, kungabi lovalo kodwa kube lentokozo, aqalise ukusebenzelana lawe. Sithandazela abagulayo, baphilise ngegama likaJesu. Sibongile uNkulunkulu, senzele kahle kuliviki elandelayo ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli. Kwezemidlalo lamhlanje, FC Platinum 0 iHighlanders 0, iBulawayo Chiefs idliwe ke 0 iManica Diamond eke le 1, iChicken Inn 1 iwange 1. olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.